sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngolwesine mhla ka 20 Mabasa 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
It is in this respect that I am both relieved and pleased to have to sign a memorandum of understanding with Professor Nguye here present as the first step towards undoing the damage we caused ourselves.
Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Morgan Tsvangirai lomkhokheli welinye lamacele MDC uMnumzana Washman Ncube balobelana isivumelwano sokusebenzelana ndawonye kuyiwa kukhetho.
Bedincedisa lisebenza ama-districts angu-10 awezimbabwe 24 provinces eBinga, eLubane, eNkayi, Mangwe, eNsiza, iBedbridge district, iMberengwa district, Chibi district, Gokwe North leGokwe South.
Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba eWorld Vision International yethule umbiko wokuphumelela kohlelo lokuthuthukiswa kwamantombazana kwezemfundo.
Kambe uchoni umkhankaso webandla le-NDCT okulobelana izivumelwano zokusebenzelana lamanye amabandla aphikisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7.
Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai lomkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Walshman Ncube namhla balobelane phansi isivumelwano sokusebenzelana ndawonye njalo esokungena kukhetho oluzayo oluka-2018 bemanyene. Kubika uMavis Gama.
Lesi sivumelwano salamhlanje silandela esinye njalo esifanayo phakathi kukaTsvangirai lonkosikazi Joyce Mjuru, umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele National People's Party. Bayavumelana bobabili ukuthi indlela kuphela engalandelwa yikuletha umbuso oqobo okukhulula eleZimbabwe libuswe nguhulumende onakekela izizalwane zakhe. Emkhosini walamhla owenzelwe emzini kaTsvangirai, utshengise ukuzisola ngesehlakalo sokuhlephuka kwebandla le-MDC ngomnyaka ka-2005.
It will also be equally dishonest not to recognize that in our journey, Professor Ncube here present and me, we both made our own mistakes. We split our party in 2005. The cost of that vote splitting, in addition to the blatant manipulation of results, was delayed as delayed change for the people of Zimbabwe in 2008. Ladies and gentlemen, it takes humble leadership to accept that one's mistakes, but it also takes bold leadership to correct those mistakes.
Uncube laye ugcizelele ukusisola isehlakalo sokuhlephuka kwebandla le-MDC ethi lokhu kwenzakala kungazange kwaqakathekiswa uzulu elizweni.
I too take personal responsibility for the mistake that we have made in the past.
Lami ngiyavuma umlando walokho okwenzakalayo. Lapho saphosisa khona izinqumo esazenzayo zazingelali lokuqakathekisa uzulu. Phezu kodaba lokuhlephuka kwe-MDC okukhulunywe ngakho ngu-president. Kungakho siyavuma ukuthi sehlukanisa abantu, sehlukanisa lamanani alabo abaphatheka kukhetho, kodwa okuqakathekileyo namuhla yikuba singaze sawaphinda njalo lawo maphutha, kodwa sithathe amanyathelo azokwenza sibe ngabanakekela uzulu weZimbabwe.
Isizathu esikhulu esenza behlukane ngaleso sikhathi kwakuludaba olwalusegudwini lokhetho lwedale le-Senate. UTsvangirai ngaleso sikhathi wayekubeke sobala ukuba ibandla lingangeni kulolo khetho, lingaze laba khona lelo dale ngoba liyindleko kuhulumende, kukanti uNcube labanye bakhe babe lombono owawehlukile befuna ibandla lincintise. Bobabili bagcizelele ukuqakatheka kokuthi uMongameli Robert Mugabe lohulumende wakhe weZANU-PF basuswe embusweni ngoba belocuku lenketha yabetshabi lokungahloniphi izifiso zabanye. Umzekeliso kuludaba lokubulawa kwaZulu emaNdebeleni lenkabazwe ngombhuqazwe weGukurawundi okulandulwa nguMgabe lamhla lokhu engafuni ukuxolisa ekuchaza njengokuthi kwakuyisikhathi sokuhlanya Langabe sedlula inkulungwane ezingamachuma amabili 20,000 abalahlekelwa imphefumulo abanye lalamhla lokhu bese selawo amanxeba enhliziyo. Umona ukuxabanisa abantu kanye lenzondo bethi yikho kusegazini labezanu PF kungakho abamabandla aphikisayo la ethi sesifikile isikhathi sokuba basuswe embusweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba eWorld Vision International lamhlanje ethule umbiko oqakathekileyo wokuphumelela kohlelo lokuthuthukiswa kwamantombazana kwezemfundo oluphansi kwesihloko esithi Improving Girls Access Through Transforming Education. Unompumelelo omoya usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Obona ngokuqutshwa kohlelo lwe-iGate enhlanganisweni eye-World Vision International, uMnumzana Mvelo Mjimba uchaze ukuba eziqintini ezilichumi abasebenze kwizo ezibalisa iBeitbridge, Insiza, iMangwe, iLupane, iNkayi, iBhinga, iChibi, iMberengwa, iGokwe South leGokwe North, inani lamantombazana aqhubeke iminyaka emine besiza esikolo likhuphukile. Lalapho okwembiwa khona amatshe aligugu ethi abantwana abangabafana labo bebengayi esikolo kodwa ngemva kohlelo lwe-iGate bagcine besiya labo esikolo.
Belincedisa lisebenza ma-districts angu-10 awezimbabwe 24 provinces eBhinga, eLupane, eNkayi, Mangwe, eNsiza, iBeitbridge district, iMberengwa district, Chibi district, Gokwe North leGokwe South. Kuhlela sesisebenza imali esebenze kweminyaka emine 4 years kusuka ngo-2013 kusiyafika ku-March 2017 ihlangene yonke ibiyi-£14 million besincedisa sisebenza kakhulu ezikoleni ezingabout 467 schools.
Izikolo ezingamachumi amane lamachumi ayisithupha lasikhombisa ezingaphansi kohlelo lwe-iGate lapho amantombazana adlula inkulungwane ezilikhulu atholiswe usizo kusukela ngomnyaka ka-2013 lwaphela kunyanga edlule.
Okunye sifinde sakwenza ukuncedisa kusananzela ukuthi sathi abantwana bahamba umango omude uma besiye esikolo. So kuprogram le iGate sinilisele ukuthi siphathise amabhayisikili, senesekunika more than 25,000 amabhayisikili esikolweni.
Obona ngezemfundo eMathebeleland North, unkosikazi Boyitatelo Mguni uthe yebo amantombazana asahamba umango omude kodwa abazali lohulumende baphakathi kokukwenqabela lokho ethi lakwezinye indawo abazali sebezakhela izikolo uhulumende ancede ngokuletha otitsha lamabhuku lokunye okudingekayo.
Imizamo yokuqalisa izikolo endaweni lapho abantwana abangesoze bahambe khona umango omude. Imizamo yakhona vele kusuka kubazali babantwana lama-communities atshiyeneyo sebeqalisile abadala sebekubona ukuthi kufanele ukuthi umntwana ahambe isikolo.
UMnumzana Shadrack Khuphe we-SNV uthe yebo abafundi bahamba imango emide besiya esikolo njalo labazali endaweni ezibalisa iBhinga, iGokwe leBeitbridge balakho ukubhadala imali yesikolo ngezilimo kumbe ngezifuyo. Ngakho uhlelo lukahulumende lokuvumela abazali luza ngenxa yokusilela kwemali ezweni.
Uhlelo lokubhadala ifees ngezilimo lezifuyo into evele sijayelekile emaphandleni ngoba imali ayitholakali. Kuvelele singathi ivelele ukuthenga nje emashop basebenzisa khona ukutshintshanisa izilimo zabo lezinto ababezidinga emashop. Iindawo ezinjengeGokwe, boBhinga naboBeitbridge iindawo ezivamileyo.
Uhlelo lwe-iGate lutholiswe imali efika izigidi ezilichumi lane yinhlanganiso yeNgilandi i-UKAID ngaphansi kohlelo lwe-Girls Education Challenge oludonsa iminyaka emine njalo iWorld Vision International iphakathi kokukhankasela ukuthola enye imali. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Ikomishini yezokhetho ihlanganela bamabandla ezombusazwe enamuhla labenhlanganiso ezizimeleyo ibachazisela ngokuqala kohlelo lokuvivinya amankampani amabili adinga ukuthengisela eleZimbabwe imichina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Umgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission uNkosikazi Rita Makarau utshele umhlangano wanamuhla ukuthi ukuvivinywa kwamakampani la kuzaqala kusasa kuphele mhlaka 26 ngeviki ezayo. Amankampani adinga lumsebenzi athi abalisa iLuxstone yakwele China leDemalog yakwele Germany njalo azamele etshengise ubungcwethi bemitshina yawo eyama-biometric voter registration kits. Ezanqoba yiyo ezathola lumsebenzi. Umakara utshele abenhlanganiso ezizimeleyo labezombusazwe laba ukuthi bayavunyelwa ukuzebona amankampani nomabili la evivinywa ukuze bencedise izek ekukhetheni inkampani ewaziyo kuhle umsebenzi. Ukulingwa kwamankampani la kuzaqala kuzagoqela ukuya ezikolo ezimbili esemavuku High leseMurape Secondary lapho azabhalisa khona abantwana ababe belingisa abantu abazavota ngomnyaka ozayo. Sixhume isiphathamandla senhlanganiso ye-Election Resource Center yona ezaphatheka ekuvivinyweni kwamankampani la umnumzana uSeni Sifanda.
Silalo ulwazi lenhlakanipho yokuthi yikuphi okudingakalayo ukuthi kuthengwe ukwenzela ukuthi umsebenzi lo okumele ubanjwe owokuthi abantu balobise amagama abo besebenzisa le biometric system ukwenzela ukuthi siyikhangelisise njalo sibe leqiniso ukuthi yimtshina esetshenziswa ngamanye amazwe okokuqala aseke ayenza lo msebenzi. Okwesibili, njalo sizakhangela lokuthi limtshina iyahambelana nale ntengo leyo abafuna ukuyithengisa babe khuluma ngayo. Njalo okwesithathu, kuyabe kuyikukhangela ukuthi yimtshina yini eqinileyo njalo ehambelana lomumo wethu lapha eZimbabwe. Ngoba ikhona imitshina esebenza kwamanye amazwe engasebenza lula ngenxa yokuthi lawa amazwe asethuthukile kakhulu, ikanti thina ngapha uhlangothi lwethu lwe-Afrika kuyabe kufunakala imitshina engakwazi ukusebenzelana lathi ngapha ngenxa yokuthi ezinye izinto zethu azisebenzi kuhle.
Yebo, ibalulekile imitshina le baba Sibanda, kodwa lisakhuluma yini njengenhlanganiso ezizimeleyo laba amabandla aphikisayo, lisakhuluma na ngenye inguquko emele yenziwe kudaba lokuqhutshwa kokhetho, kumbe selikhohliwe selikhangelane le mitshina le kuphela?
Hayi, kuqakathekile kakhulu ukuthi kulungiswe izinto eziningi ezedlula limtshina, ngoba imitshina yimtshina kuphela, kodwa okudingakalayo ukuthi abantu bazakwanisa na ukuthi wonke umuntu abe lelungelo lokuthi igama lakhe lilotshwe ukwenzela ukuthi lumnyaka obuyayo akwanise ukuyangena ekhetha. Njalo kwesibili, kumele sikhangele ukuthi kule zinto eziningi nxa sikhangele ezamaradio kumathelevini kumabonakude ukuthi bayavunyelwa na abanye abantu nakumaphephandaba abangayisibo bebandla leli libusayo ukuthi labo bekwanise ukukhuluma, labo bekwanise ukuchashela abantu ukuthi bona baphetheni. Njalo okunye okuqakathekileyo, siyakwazi lapha kuba nokudlwangudlwangu ngaso kusiya ekukhetheni. Abantu bayalimala kakhulu, abantu bayatshaywa, njalo kule mpilo ezilahlekayo ngenxa yalokho. Ngakho lokhu ayisonto kumele yenzakale.
Umnumzana uSeni Sifanda ngowenhlanganiso ye-Election Resource Center.
Kulive Talk lamuhla kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama, sixoxa ngokuhlakamezwa kwabantu abasuswa eplazini le-Arnold Farm uNkosikazi Grace Mugabe, le nhlelo eziqhutshwa ngabesifazane ukuzithuthukisa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Is Umbiko lomkhokheli weMDCT uMnumzana Morgan Tswangirai ulobelane isivumelwano sokusebenzelana loNkosikazi Joyce Mujuru lamhlanje. Ulobelane esinye njalo loMnumzana Walshman Ncube webandla elahlubuka kwelakhe eleMDC. Sokuchisichoni ke lokhu kwezombusazwe eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele wake waba ngumeya wakoBulawayo engwebandla lezana PF uMnumzana David Ndlovu endawonye lelunga lebandla leMDC ekhokhelwa uMnumzana Walshman Ncube uMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena. UNdlovu nguye oqala lingqoqo.
Elamandla swele zana, elamandla izana PF ngande kokuqala izana PF sanpilo chansa PF zapho lezana endala izana iliyane kandaba ningithole. Owathi singibona lokhu liphumelela ngoba iningi labantu wanti yabona lokhu lisekele. Kuthi asuke lisekele nabantu sizabona ngamalekisi kodwa ngikwazi kwami lokhu lisekele nabantu abaningi.
Mnumzana Mabhena, wena uthini? Ubona ungani ukubambana lokhu esikuzwayo kuza yenza ukubana ibandla lezana PF linqotshwe?
Ukubambana lokhu ngakuphumelela kutho ukuthi ngaso siyekhethweni ka-2018 iZANU-PF kayisoze ibe khona embusweni ngoba siyakhumbula ukuthi iZANU-PF yadliwa ngo-2008 kodwa kwahluphayo yikuthi-ke thina abamabandla aphikisayo sasingabambananga yikho-ke singasazange sithole lokho okuthiwa u-51% ukuthi sithole isihlalo sikamongameli kodwa siyakhumbula ukuthi nxa sasihlanganisa inani labameli bendlini yesishayamthetho laliphezulu kulalabo bandla lezanu-PF.
Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngembono kaMnumzana Mabhena lapho uthi yena hayi kusiyafika u-2018 iZANU-PF yabe ingasekho embusweni?
Into engihluphayo kuphela yinye ukuthi ngasikhuluma ngebandla political party. I-political party ngikwazi kwami sezikhuluma nge-ideological concept. Amabandla alama-ideological concept ehlukenile asuke ngamabandla ehlukenile bazahlangana njani bona vele ama-concept abo kumbukuzisa kwabo kumba ngazo kungahambelani. Mina into eqinisa ukuthi kusiyafika u-2018 bayaqala futhi ukudonselana ngoba vele ideological abahambelani okwenza behlukana osuke bahlanganisile kuyini okuzakwenza bahlale bendawonye kuzaphinda into yakhona vele ngiyayibona soze yafa yaphumelela. Uzaphumelela kathesi uzizamanye sekuqalisa ukuthi mina nge-dolomist ngedwa into ezakwenzakala.
Mnumzana Mabhena, ya nanko ke umbono kaMnumzana.
Okuqhakathekileyo kakhulu ukuthi amabandla la amabili asayine isivumelwano kuqale kuhle izingxoxo lokuthiwa i-MOU ngamabandla esingathi inkaba yawo iku-1999 ngoFebruwari laphana eChitungwini lapho kwahlangana khona inhlanganiso zabasebenzi, inhlanganiso zabantu esingathi i-civil society lapho okwaphunywa khona lo mhlahlandlela okuthiwa i-National Working Group's Convention ukuthi so njengoba sasesibonile ukuthi ibandla leZANU-PF lase lihambe laya emakhiweni eWashington DC laya kuya lalokho kuthiwa Economic Structural Adjustment Program okwenza ukuthi amafemu ethu avalwe sivele sikwazi futhi ekuqaliseni ibandla leZANU-PF ngo-1980 sivele lithola umbuso babevele bephiwe ngamakhiwa ama-British. Ubaba uNdlovu ngicabanga ukuthi uyakwazi lokhu ngoba nithemba wayekuzapho ukuthi izaphi ingaphi umbuso ngo-1980 kwakuyikuthi izaphi ibonakale lobudlelwano lebandla le-ANC lamanye amabandla ayesekelwa yi-Soviet Union. Yikho-ke kwasekuthiwa-ke umgabi ama-British ancedisana leZANU-PF ukubulala abantu bakithi ngegugrawundi. Kuthe kusuka lapho kwangena i-Structural Adjustment Program. Yikho-ke abasebenzi labantu abahluphekayo bahlangana eChitungwiza ngo-1999 bathi kasintsheni-ke lokhu indlela ilizwe libuswa ngakhona. Yebo, siyakuvuma ukuthi sasuka sathi sihambe endleleni sakhubeka sagwenxana kodwa sesikunanzelela ukuthi ukuze siye phambili kumele sibuyele khonaphana ku-1999.
Umnumzana Ndlovu, uyatsho lapha uMnumzana Mabhena ukubana kuningi okubambanisa amaxuku wona la kade sehlukene kulalokhu okwehlukanisa. Uthinwe
ukukhuluma ngolutho kulula kulokwenza practical. Mina ngikwami ngasoyicelisa ukuthi kodwa into engayitsho ukuthi wona la mamandla ukhulume nge-Structural Adjustment Program wena abantu bayebahamba bayo ukhulumeke futhi wathi uNdlovu wayekuzapho uqinisile singanguzapho wena bayebahamba bayacela yenale i-Structural Adjustment Program. Wena nginanzelele ukuthi uma angithuki angibona inyamazana kuthanisa inyamazana zingayibamba ziyibulale ikushiya kwakhona khona phana nithanambukela ukuthi kuliwa njani asaza.
Hayi phosela kwelo kugcina mnumzana Mabhena
sicibuse. Usekhohliwe ubaba Ndlovu ngimkhumbuze. Ngo 1991 owayethethe ezezimali kusase ngubaba uShigcero. Yikho wangeniswa khona lokho kuthiwa Economic Structural Adjustment Program. Yayingabi khona into okuthiwa yi-MTC. So ubaba Ndlovu angatshela abantu ethi thina yithi esabuya lama-neoliberal policies eZimbabwe okwabulala ama-industries ethu.
Ulale lokugcina.
Angithe ngiyamuzwa. Mina bengikhuluma i-MTC, MTC nga-1999. Bengikhuluma ngokuthi bona ababaku-MTC ngo-1990, abafuma i-MTC ngo-1990, yibo ababekhona ku-ZANU-PF, yibo abathiye behlakele khona into ebengiyitsho kuphela.
Hello ke ngumnumzana David Ndlovu wonke waba ngumeya wedolobho lakoBulawayo engowebandla lezano PF ubexoxa endawonye lelunga lebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena.
Ikula labesifazana abeZimbabwe abase South Africa selibumbe inhlanganiso ejonge ukulwela amalungelo abo lokubaxhasa kunhlelo zamabhizimusi abafuna ukuwasungula. Lenhlanganiso ebizwa ngokuthi yiZim Imbokodo ithi inhloso yayo yikugcwalisa amaphupho abo mama bonke beZimbabwe okugoqela abaphandle kwelizwe labaselizweni. Kuviga u Benedict Nhlapho.
Ikula labesifazane lele lizibiza Zim Imbokodo lithi sesedlule isikhathi sokuthi omama badelelwe bavalelwe phandle enhlelweni zamabhizimusi loba ukungcindezelwa. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo unkosazana Vitres Matutu uthi bahlale phansi bakubona ukuthi ayikho inhlanganiso elwela amalungelo abomama beZimbabwe ikakhulu emazweni. Uthi ukuhlangana kwabo lokhu sekubaphe amandla okuzimela nokuzilwela njengabesifazane. Uthi kusukela kathesi osethinte umfazi usethinte Imbokodo.
Umama makafunde ukuzimela, makangafi ngoba akasazi ukuthi ayenzeni. Thina sikhona ukuncedisa umama ukufunda ukuzimela. Ubaba uyohlalela inhloko yomuzi kodwa umama akabe yimgogodla mbe yintamo ekwazi ukuma iqondise inhloko.
Uthi inhlanganiso yabole kayikhethi yemukela loba ngubani umama owenza loba yiwuphi umsebenzi, loba yiphi ibhizimusi, loba yiliphi iphupho alalo, loba ithalenta afisa ukuziphilisa ngalo. Isikhulumeli sale nhlanganiso unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi inhlupho zonke omama abalazo bazathi ngokufika embokodweni zichobodiswe babuyele sebelentshukuntshu lamaqhinga okufeza amaphupho abo.
Injongo yethu ikuthi nje singomama sinakekelane, sakhane, sikhulisane, sihloniphane. Singomama sizimele, sinawo amakhono singomama kodwa singazi ukuthi siqonde ngapi. Ingena lapho ke Imbokodo.
Inhlanganiso ithe ngokubunjwa kwayo ngumpalakazi nyakenye yahle yaqala ukusebenza. Ibingenye inhlanganiso eziqoqa impahla lokudla kokuxhasa izakhamuzi zetsholotsho ezadilizelwa imizi lizulu lesikhukhula. Unkosazana Matutu uthi baphakathi kokudinga usizo kuloba ngubani ukuze basize omama abaswelayo. Lolu sizo lugoqela ukusetshenziswa ngabesifazane nxa besesikhathini, izigqoko, izingwalo, imali lakho konke okungaphathisa ngitsho labantwana abangamantombazana abaswelayo. Unkosazana Buhle Dube ngomunye wasebengamalunga ale nhlanganiso kanti yena unxusa umama bonke beZimbabwe ukuthi labo beze bamanyane ukuze ndawonye belwele lokuvikela amalungelo abo.
Njengomama ophila kule society esiphila kiyo lezi nsuku, umama ophila ngaphandle sihlangana lezinkinga eziningi. Omama bayahlukunyezwa, omama bayathathelwa phansi emendweni kube semsebenzini. Ngakho thina singomama siyakhana, siyaduduzana, siyabelana, siyafundisana.
Ngakulunye uhlangothi unkosazana Sandra Ncube laye oselilunga uthi kubo bonke omama abalesifiso zokuthuthukisa loba ukusungula amabhizimusi abo nanti ithuba.
I-organization njalo esizayo kakhulukazi kulabo abantu abafuna ukungena entweni ezinjabo ethini njengokusula, ukupheka, ukubhekha, siyafundisana into ezinjengalezo. njalo futhi sikhona njalo siyizini imbokodo yakunceda neni kuma challenges wonke njamanini ningathi ke neyo ngawuza kuzini imbokodo uyabukwazi ukuthi usekhaya.
Nkosazana Mathuthu uthi sewugqoqwe umkhosi omkhulu wekuthula inhlanganiso le ngokusemthethweni eJohannesburg ngenyanga ezayo.
Inhlangano yelizimi imbokodo izobusethulwa ngokusemthethweni mhlaka 7 May ngeMother's Day eBZB Combined School kukhona Peterson lo priest. Umama ofuna ukuzo-advertiser kumbe ofuna ukuzothengisa ngalelo langa sifake itafula. Inhlangano yelizimi imbokodo isiyi-registered organization. Owa 7 May ikuzoyethula ebantwini.
Kuyimvama kwele South Africa ukuthi uthole kuthiwa umama uziphoze phansi esitezi loba ubulewe ngumkakhe ngoba bengelayo indlela yokwabelana labanye inhlupho zabo. Labo abalesifiso sokusungula amabhizimusi, iningi labo ligcina lidanela ekuthengiseni iziwiji lemibhida ngokuswela ulwazi. Izimbokodo yonake ithi konke lokhu iza kuqeda kuphele du. Melisiro 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Uhulumende wele Melika uqoqa ukusebenzelana kabanzi laba kumsebenzi wamasiko lemidlalo yokulibazisa uZulu enjengokulingisa ukudweba ezomculo lokunye ukuphathelane le art ikakhulu emkhosini walonyaka umbukiso oyiHarare International Festival of Arts iHaifa. Uhulumende wele Melika ukhangelelwe ukuletha abaculi labalingisi bamabhayisikopo abaningi ukuzojabulisa uZulu emkhosini walonyaka oyiHaifa. Lokho kwamukelwe ngenjabulo enkulu izizalwane zeZimbabwe ezisikumsebenzi wamasiko lezemidlalo. Ukuze sizokunengi ngalolu daba, uMike Hobe oStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi yezemsebenzi we-art.
Ngibona ngathi into enhle kakhulu ukuthi exchange ama-ideas phakathi kwabantu bemelika nabantu beZimbabwe ngoba siphila ilizwe lengathi i-global village lapho i-location these days akulandaba ukuthi uZimbabwe kumbe ngathi but abantu abakhona kuma-i-content isikhathi esiningi abantu abasendaweni ezijeneyo.
Njengoba uhulumende wele Melika uzabeletha abahlabeli babo lamabhayisikopo abo, awungitshele ke mnumzana, lokho kuzathuthukisa i-industry yethu yemidlalo lamasiko kanjani?
Culture is something dynamic njalo ekhulayo. So ukuthi abantu nje behlangane bone ukuthi kwamanye amazwe abanye abantu benzani, kuyini abangafunda kona. Kwesinye isikhathi it's not about ukuthi umuntu uzafike buke kube lehambe, but uyathola ama ideas ukuthi wena eyakho industry ungayithuthukisa njani. Also ukuthi ungasiqala nabantu elingagcina lisebenza lonke ngathi kona ngesikhiwa i-collaboration.
Njengoba ubudlelwano lolu uzabe gcinela edolobheni eHarare, abahlabeli abadabukela kwamanye amadolobha bazathuthukiswa kanjani?
And iHarare Festival of the Arts doesn't mean that exclusively abantu abekhona phana ngabantu abavele eHarare kuphela. Artists bakhona abartists abazavela all the corners of the country kuhaga kufestival yanaleya. And unfortunately, opportunities cannot come to everyone at any given point.
Ngombono wakho, ungathi ukulethwa kwabahlabeli lamabhayisikopo lawa kungaba kuyinto ezovimbela impumelelo yabahlabeli bethu njalo abantu abafana lawa abakumsebenzi wokwenza amabhayisikopo?
I think anyone who thinks like that would be blinkered. Someone sees into enzakalayo adopt and the person who's impacting it is not. That means ukuthi umuntu obuye eAmerica vele eZimbabwe and bring it.
Hello ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi kwezomsebenzi wemidlalo yokuzilibazisa ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ekobulawayo.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele bezihamba phambili.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirayo uselobelane esinye njalo isivumelwano lo mnumzana Welshman Ncube.
Hayi kwaneleke okwalamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Hello Chris Gande lilala.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.